So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 ngwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu phakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocubu. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi la yo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle! Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila me uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakwa-TM Hyper ezimbili ama-mask alotshwe ukuthi ibandla le-ZANU-PF kalisuke esikhundleni kumbe ZANU-PF must go. umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Chingono, lo councilor we MDC Alliance weMasvingo umnumzana Godfrey Kurawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncitshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwani ndaba mhla ziku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bebandla le MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
UPrince Madubuke Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe esipha abantu amamaski abhala ukuthi zizani uphefu masiko. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlabe zulu asikunanzeleleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo enga ebotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma loloya wakhe lalemoli zakhe, engaphongufakwe ejeli nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibheyili ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP, ama-MPs la ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ke ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahlule besabe.
Manje ngokubona kwakho umnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu? Siza refer ku constitution yethu ku chapter 4 declarations of rights application and interpretation of chapter 4. U chapter 49 it right to personal liberty, ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kuhambisa kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze tholisiswe i-court ebethi ngesikhiwa a competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphonga ubotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kuna pana 49 akula muntu ongaphonga ukubotshwa ifakwe ejeli ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelene layo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejeli inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhiyana ikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwe ejeli sezuzakele ukuthi ulecala. Uchapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiwelwa lo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe, leloya lakhe. Njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hatshi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya likhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ibandla le-MTC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu. Wayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2 wabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla leZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakwabiwa ngayo kulesi sigaba. Abebandla lakhe bengakawutholi lolu ncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa edingisise okunenye ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunenye ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi kakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi, kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement okukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ngathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezitshayela phansi. Akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamtshaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiyo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazonke indlela okwasiyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi sehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo kuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini beZANU-PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abeZANU-PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani lokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu bagcedisise kuba lezi into ezimbili ezijeneyo. Kodwa okukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi kumathebeni South lapha.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathebeleland South. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseFilabusi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achineneyo. Phephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kuleyezi elithiwa lanina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Phephandaba le-Daily News lithi inkokheli yebandla le-MDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo 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 bahlazi ba Studio 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe lesalithola ngo-1980. Ya into kuphela esihluphayo mina engihluphayo nansi lamhlanje ngihlutshwa impilo esiphila izimbozo senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisayile donki ngithenge idonki ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ngekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa ukwanise kwezimbabwe so usithi khona umuntu vele ngafuni so ngifutazi khona umuntu engafuni so sokumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe singahlala singalalutho inkosi emfanxele ngithengisa inkomo sayele donki futhi into phela ngilimela abantwana kanti ngingakuthini ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya Ntando yethu kanti ke siyazisomela madoda kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali imali yayisebhanga ogono wazidlela kulobunzima layo ugono yakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathonisiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazi bazifuna kube lecala hhayi akukhulunywa.
Hey mina ngibona ukuthi ndizofa ngayahawulela iphepha lezimseki angiboni ukuthi yini enzayibhala angiboni ukuthi nzabhalani angifundanga umnyaka wonke 2020 angifundanga vele term 1 amatitsha ebekustrike term 2 until now bengesiku under COVID-19 restrictions angiboni sho wakhulumayo ovusa umuzi ncongo Choloza
njani basanganzi wakhulumayo ovusa umuzi ncongo asecholocho ndakubekelela lonke basakazi ogiftube ntonkamile patsidisijelemaya indaba yami namhlayileyo yokubana cela ukwabakwazi lathi ngapha sabalensinga kwathu nga sibekwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani sicela ulwazi lathi kwabazempila kahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani cela kubazi ngiyabonga.
Yebo yebo linjani ku Studio 7 lapho phila likhuluma loDube lapha seGoli eGauteng thwele nzima abantu ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ekorayiti amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokuba bebhisha abantu izani sekulela ukuthi bathengele wona amajambo nje ama uniform bekambela behamba amajambo ajekile beja abantu ingani kule nto abayitholayo thina zinje sizegoli sahlibalekiswa yiwo amapolisi indlela ababesihlukuluza ngayo kuyini abakutholayo vele bedubeka labo nje sesikhathele ngezano bantu asazi ukuthi uNkulunkulu uzasasizwe nini asikhiphele amaxhego ezano lawa akahamba lomoya omuntu.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGifty Sonduku umfoko kaNdlovu lapha neplumpton endaweni yakoGambu. Basakazi benithanda ukuthi nge ngidlulise nje umbono wami omncanyana kuba fowethu. Nyabona imikhankaso yonke ekusocial media iZimbabwe Live Matters. Kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sibehlokaze icomplaina kuphela kusocial media ngikho sisebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into uma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima yenyawo kugcina kusiba khona ushintsho. Lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sukumeni simeni ngenyawo sishuthi enough is enough njoba siyaboshwa makho sipala umbhikisho eZimbabwe asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa sivaleni imgcene engene eZimbabwe siseBotswana sivaleni imgcene engene eZimbabwe laseZambia leMozambique leNamibia sizameni sivale imgcele sinoma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke ehle ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa njalo sizwile laphana uMonica Mzonga esithi kule minority le majority tribe laphana into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana ukuthiwa divide and rule bezama ukuthi sihlukane singamandebele lamashona iproblem akuona amashona iproblem yizana uPF ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuzana ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngikuziqonda stand abantu amandebela kuzana ayabheda amashona kuzana ayabheda so inkinga izano bantu bakithi asingahlukani phakathi singamashona oramandebele asibambaneni sikhipheni izano njengoba lizwile noMonica Mthwanga isithi yena esethuka lama bishop amaRoma so singabazalwana singama Christian asivikeleni uBishop wePinyabonga ngokuhlala sezimba
sanibonani njani siyaphila thina badala mina ngamamela nyizwa yonke into ekhulunywayo but mina ngikhala walaba abantu abavalelweyo abangatholi bail kahle kahle inkinga yini kuzalunga njani ilizwe lokho kubotshwana kubulawana so ezinye izinto ezanpf ayenza into eziright hayi akusajabulisi lokho kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail abaphiwa lutho inkinga yini umthetho awukuvumi ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa maybe angazama ukuzisiza ngoba thina lokhu sokuphezu kwamandla asisakwazi abantu babotshwa babulawa kwenzakalani kanti kunzima la eZimbabwe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele-Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli-Libya. Izakhamizi zesigaba sekaduna kwele-Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele-Melika. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni uMongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga uMongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo. Bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika uMnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, iCongress ama Republicans eyaqala kumbe namhlanje angiboni ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubone kusenzakala kuma-Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngezepolitiki ngeza kwazi. Kodwa hhayi, angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelwa okumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo, bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili, ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele. Kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulalokhu intshukuntshu esiyibonileyo ensukwini last week. Ya, ngoba umongameli wabo hhayi, kuningi lapha sephambanise khona, kuningi sibe lapha sephambanise khona, labo abanye abasamthandi abamvotela kuqala, kodwa sazi kuyozala nkomona.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats, bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama-Republicans lalo. Ubona njani oku isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden? Kuzaba lo mehluko na?
Ya, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika-Biden, kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwela, akhanye ngomuntu othanda abantu. Bazazama sibili ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngumuntu ongenela ezintweni ezabantu, ozwisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi, basazi khona sibili ukuthi kuyazala nkomona. Sizake sibone sibili ukuthi kume njani.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika.
Abasafundi esikolo ama office avaliwe ukulumile lo ngulunku izaphela ivirus imenditelayo utaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile kwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa i-virus hambekeza xa ufike ekhaya ngezizandla isikhosana pen iyakulaya awusozuuboni umkhuhlane ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba lomameka abazwanani.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.